VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Wathanga amapholisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare. So ekubotshweni kwakhe bamhlukumezile ngezindlela okugcine esesenza ukuthi alimali.
Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni ofele ejele ngemva kokutshaywa ngamapholisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo.
Kulobunzima nge-drought lesilayo izulu lingaze line asingeke sanelise ukubulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhuba, inkomo zingeke zidonse ikhuba.
Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko ezigabeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo wesilisa obephila ngokuthengisa esitaladeni obhubhele entilongweni ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu ngamapholisa eHarare ekubotshweni kwakhe ngeviki edlulileyo. Umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani ufele eHarare Remand Prison ngemva kokwalelwa ukuya kwelatshwa ephandle kwejele. UTamangani ungomunye wabantu abalitshumi lanye ababotshwe ngomgqibelo duzane lesigodlo seMDC besethezwa umlando wokutshaya ipolisa kanye lokuba lesandla kudaba lwengwane zamapolisa ezibikwa zatholakala kulesi sigodlo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uKamangani wahlukuluzwa ngamapholisa waba manxeba-nxeba emzimbeni wonke. Labanye abasolwa ababikwa labo belimele kakubi. Inhlanganiso le ithi okudanisayo yikuthi yacela ukuthi umnumzana Tamangani akhululwe ukuze aye kwelatshwa ephandle kodwa iziphathamandla zakwala lokhu. Akukacaci ukuthi uTamangani udlule namuhla kumbe izolo ebusuku. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi wavalelwa evele engaphilanga kuhle. Kodwa elinye lamagqwetha amela uTamangani unkosazana iDirashe Chikomba oweZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi lokhu akusilo qiniso.
Kulama measures akadithethe ukuthi akwazi ukuthola i-medical assistance. Manje unfortunately amapholisa labomanje bebengadecide in our favor. So ngenxa yakhonokho ugcine esefela in police custody engatholanga i-bail.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lundoda wabotshwa evele ezigulela. Yebo kunjalo yini?
Athina sivumelani nakho ngenxa yokuthi ngumuntu owatshaywayo ngomgqibelo odlulileyo. Wathaywa ngamapholisa wabotshwa ubevele ngumuntu ozithengiselayo eHarare, edolobheni eHarare. Utshayiwe, uthe esetshayiwe wasebotshwa. So ekubotshweni kwakhe khanya bamhlukumezile ngezindlela okugcine esesenza ukuthi alimali. Lingakhanyela lizabona ukuthi ube lezilonda and belimele. So asivumelani nakho ngoba ngumuntu okade eziphilele kodwa olimele ngenxa yokuthi utshayiwe ngamapholisa bamhlukumeza ekubothweni kwakhe. So asomuntu adegula asivumelani lakho at all.
Manyathelo bani elizawathatha pho phezu kwalo ludaba?
Amanyathelo esesiwathethe ukuthi for ababili ngoba bebebathatha abantu akade belimele. So for ababili abaseleyo sizakwenza ama-applications, ama-agent applications ukuthi bekwanise ukuthola ukuncedwa ezibhedlela. Ezingekho isibhedlela ezeze PCS for osesishile singuthi siyenze ama-legal actions against even abeze PCS akade in custody kibo, even umantu okade senza indaba le ngenxa yokuthi amagqwetha ethu ayenza in application phambi kwamantshi lo kodwa akazange barule ukuthi ayebonwa ngabodokotela out of custody. So ngendaba yakhona okho sibona ngani kumele laye abe answerable ekuthini why wadina i-bail, ngoba sizokuthiwa yena wagula ngesikhathi sakhona but wakwanisa ukuphuma waphiwa ama-off days waba-off sick, kodwa omunye umuntu inezimathi zakade yisibotshwa bekumele ukuthi ethole ukuthi elathwe ngaphandle kwejeli, kodwa akakwanisanga ukuthi athathe ama-steps okuthi kwenzakale khonokho.
Ngamanye amazwi uthi lizamangalela umantshi labamajele, kuyabe kuyikubabophisa kuphela kumbe lizafuna lokuthi umndeni uhlawulwe?
Sifuna ukuthi umndeni uhlawulwe ngesenzakalo lesi ngenxa yokuthi impilo yomuntu iqakatheke kakhulu, and njengabantu abamela ama-human rights siyakwazi ukuthi i-constitution yethu ku-section 48 yakhuluma ukuthi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu, and isehlakalo lesi sisitshengisa ukuthi impilo yomuntu abayenzanga yaba important. So ngenxa yakhonokho sibona ngani kumele umndeni womufi uhlawulwe.
Unkosazana iDirashe Amanda Chikomba ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sixoxela eseHarare. Abalwela amalungelo oluntu kanye lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa baswele kakhulu uhulumende phezu kwesehlakalo lesi besithi igazi likaTamangani lisezandleni zakhe. Sixoxela omunye wabalwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Indaba ka-Rasta lo obhubhileyo nje indaba ebuhlungu njalo edanisayo sibili, ukuthi amapholisi angaze achaye umuntu azagcina ebhubhi njalo basuke lapho bamfake kurimandi bamyalise ukuthi athole usizo lokuyalatshwa njengalokho kwakufuna ukwenziwa ngabameli bakhe abayeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nje into etshengisayo sibili ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuceda abantwana bakaZulu munye ngamunye nje, ngoba singakhangela ukwanda kwenamba yabantu abasefileyo kusukisela uhulumende lo eqalisa ukubusa kuze kube kathesi isiningi kakhulu okokutshengisa vele ukuthi sizagcina siphela sonke lapha eZimbabwe.
Ungathi kuvezani ngendlela amalungelo oluntu aphathwa ngayo elizweni?
Hayi, lokhu nje kusegcekeni kuveza nje ukuthi amalungelo kaZulu nje ka-respect njalo ayabhihlizwa njalo uhulumende lo uzimisele ukuthi amalungelo kaZulu ahlukumeze uZulu ngaziphi indlela. Lokhu nje okuba enye yembangela yokuthi uhulumende lo azaqine aphiwe izijeziso lezi abasefuna ukukhala ngazo kathethi, kodwa bekhohlwa ukuthi izijeziso lezi zivela ngenxa yokuthi bona babhihliza uZulu njalo be-abhiza amalungelo kaZulu.
Kodwa uhulumende uthi umufi wabotshwa evele engaphilanga kuhle.
Ukuthi ubotshwe egula kumbe engaguli ayisiyo ndaba, kodwa indaba ekhona ngeyokuthi batshaya umuntu waze wacina wafa. Umuntu thina singalwa sibabili singabangani, una ubusubhubha ngemva kweviki kumbe kwemalanga ambala, oyabe ekulele umuntu nguye lo ocinileyo ukutshaya nalo muntu. Umuntu lo wabotshwa watshaywa ngamapholisa walimala, umfanekiso yokulimala kwakhe sinayo sayibona. Abameli bakhe amaloya athi afuna ukuthi ayokwelatshwa ukuthi athole usizo ukuze impilo yakhe ilondolozwe, kodwa amapholisa kanye nekhoti bakukhaya besala bengafuni ukuthi idaba lwakhe aze agcine ephiwa ibheli yokuthi elatshe. So amapholisa esesala khathesi ngoba vele sekulicala, so kabafuni ukuthi bangahanjiswa emakhoti basiwe, sesebedinga nje ama-reason amaningileyo.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbuna.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi uhulumende kumele athuthukise izigaba zabo ukuze labo baphile ngokufanayo labanye babo abahlala emadolobheni. Lenkuthazo iza kusanda nanzwa usuku lwabo mama bemaphandleni emhlabeni jikelele ele International Day of Rural Women. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama basemakhaya bathi ukubhidlika komnotho kanye lendlala ekhona sekudala ukuthi babhekane lodubo oluphindwe kabili. Iningi labomama lithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuthuthukisa impilo yabomama emakhaya. Unkosikazi Nokuthula Dube Stezi uthi abasafuni ukuthi bayeyiswe ngenxa yokuthi bahlala emakhaya.
Lathi sifuna impilo yena leyana empilo emadorobheni. Sifuna ukuthi siphile njengabomama bemadrobheni, singathi lapho esifika khona seyisa ukuthi kulabomama bemakhaya. Asisakufuni ukuthwala inkwenxa emakhanda. Sesifisa ukuthi impompa zibuye, sithi sifisa yonke into eyenziwa ngumama osemadrobheni ayenziwe njengomama wemakhaya. Lathi sifisa impilo yena leyana ephezulu ukuze lathi singeyiswa ukuthi omama bemakhaya.
Unkosikazi Dorcas Mafo yemayezane uthi ufuna uhulumende abancedise ukulima lonyaka ngoba izifuyo abazisebenzisayo ekulimeni zicuba.
Kulobuzima nge-drought lesi la, into esihluphayo ukuthi izulu lingaze line, lingaze liqalise kathesi, asingeke sanelise ukulima ngoba idonki azingeke zidonse ikhuba, inkomo zingeke zidonse ikhuba. Esikucela kuhulumende, sicela ukuthi asininge amatharekitha ukuthi la silimisane nje njengabomama.
Ukhansila kwa-2 esiliko eGwanda North, uNkosazana Zweli Banzi Mpofu, uthi omama abaningi babhekane lodubo lokusilela kokudla, njalo kuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathise.
Omama yibo abavuka ekuseni bekumele bakhangele bacabange ukuthi kuzadliwani vele emulini. Indlala ababhekane layo inkulu okunye okumangalisayo okokuthi behlula lokuthi bangathini njengabesifazane. Yebo kukhona ukudla okuholiswayo kwabanye labanye kwe-social welfare, kodwa kuvele kakuyindawo ngoba kuthi lanxa kusithi kuyafika sichithe umuntu vele sehamba wakwelete ezinye izikwelete ezempupho ukuthi nxa efika ihlifikeleyana impupho ayidlulisele phambili. Abantwana basale stili behlaba umkhosi bekhangelane lendlala egumeni.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Ntuwani, uthi njengenhlanganiso bafundise umama abaningi emakhaya ukuthi balwela amalungelo abo. Uthi njengabomama bafuna ukuthi babele kuhlaliseka bese emakhaya abo.
Ubugebengu abuvamile, ngikhuluma kunje sesiklinile indawo esecondary, amapholisa abuya, ipolice base isivunyelwe ukuthi iza kuba khona. Thina njengabomama be-orders ngenye achievement esiyibonayo ukuthi singomama bemakhaya singakhuluma ukuthi sifuna intuthuko iyenzakala.
Usuku lwabomama bemaphandleni olwe-International Rural Women's Day lunanzwa minyaka yonke mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kaMfumfu. Kusenjalo kolunye udaba, amaSuthu, iningi labo kungababalisi bagqube umhlangano kuliviki eGwanda befundisana ngokubhala ingwalo zeSuthu ezizafundwa ezikolo zemfundo yaphezulu emasekendari. Unkosikazi Marita Dube, umqeqeshi wendimi zesiSuthu eMidland State University, uthi abafundi abakubanga lesikhombiso grade 7 babhale imihloliso yesiSuthu lonyaka, njalo kuyadingeka ukuthi kube le ngwalo abazasifunda lapho beqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Babhalile imihloliso ka-grade 7, so okunazeleyo ukuthi akula mabhuku ka-form 1. Yikho abantu bebehlangene besendaweni ezijene, kodwa kakhulu bekungababalisi abakhuluma isuthu. So ngaleyo ndlela abasuthu bebehlangene beveza njalo lokuthokoza kwabo ukuthi sisuthu sesabhala.
Isisuthu, isiKhalanga kanye lesiVenda ngezinye zendimi esazifundiswa esikolo ezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowe mbula.
Sibonge ke ijaha lezansi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Okwamanje singene kuhlelo lwabesifazana silo sithanikele mhlanga weStudio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumgcini sihlalo wesigabeni seMathebelele North kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Sicubungula ubunzima obubhekane lababalisi kanye labantwana ngesikhathi umnotho welizwe unzima njalo ababalisi laba bephakathi kokutshengisela.
Emaphandleni kunzima ngoba benxa ukhangele emaphandleni intengo ijayele ukuba phezulu ukudlula intengo engathi etholakala emadolobheni. So vele kunzima even nabantwana bona besibafundisa emaphandleni. So kunzima kakhulu abanye ukuthi bafunde kuhle ngiyabona lokudla kuyabe kungekho emakhaya. Njalo futhi amabalisi athi asisakwanisi ukuthi sithenge izinto la ngoba kwabamanye kwezinye indawo bathatha ngani ngemali yaphandle ukudla okuthengiswayo. Ukuthi thina umbalisi ngeke uyithole leyo mali yangaphandle. Abanye njalo ngabafuna imali yephepha uyibambile sibile esandleni. Manje njengombalisi siyabungela imali oyibambayo esandleni usisebenzisa amakhadi yabo ikhokheti kwezinye indawo kusathengeki nemali zonezo.
Yiziphi impahla ezidula kakhulu khona ngapho emaphandleni njalo baningi yini abangemukeli ikhokheshi?
Zisezi ziningi indawo eziningi ezingayamukeli ikhokheshi. Bafuna imali ngoba kuyathupha ukuthi beyoda nge-ikhokheshi lapho abawoda khona bona boda ngemali abayibambe esandleni. Kuba nzima kumuntu umbalisi ongatholiyo lethiwa lokuthi ahamba aye edolobheni ayethola imali yokuthi anjani athole imali le ngoba yena uba khona ngomvulo kuyathi kuleyosilala uthola kuphela impelaviki ukuthi amabhenki avala ekuseni ngo-11 kumbe kwezinye isikhathi uyithele le mali yakhona. So kuba nzima, impilo ibe nzima. Kwezinye isikhathi abavumayo imithengo yangkhona iphezulu kakhulu ukuthi vele umuntu umbalisi ngekazayo iyenelisebenti ukuthenga into elula nje ekhiphe kwezinye indawo.
Abantwana besikolo-ke bona bayenelisa yini ukuthola zonke iy'mfanelo zabo zokusebenzisa isikolo?
Abantwana bathathu abatholi imfanelo ezenelayo. Ukusokunzima sinokwenza la ungumbalisi yakukhangela abantwana uzibazele emakhaya kunzima. Into leyo emnotherizi ibambe wonke umuntu nje jikelele. Emaphandleni kunzima kakhulu.
Kodwa liyaye libe lalo uhlupho loluyano labantwana abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini okunjengama-sanitary pads kumbe kulezinye inhlelo yini ezikolo ezenza kube ngcono ukwenza ukuthi labo bebuye ezikolo?
Zikhona kodwa inhlelo ziba khona kodwa azikhona insuku zonke. Ziyabuya ingxenye kezo zenze uba one ngomnyaka banikeze kawani ngomnyaka bahambe. Aso nto ehlala ikhona ukuthi maybe sikhangele nyanga ngenyanga kulo muntu obuye ezoncedisa. Hhayi abanye beqine bengabuya esikolo ngoba nganazo imfanelo. Omunye besebesebenzisa into ezingahlanzekanga ukuthi khona ukuthi ngesikhathi sona siyanga. So kuba kunzima kakhulu emntwaneni oyinkazana.
Yebo, imbadalo yamabhasi lokhu iqansa yini njalo kulowula yini lokhu ebantwini abalemuli emadolobheni kumbe kwezinye indawo?
Intengo yamabhasi isinzima kakhulu vele ilizwe eliningi lizabhidlika ngendaba yenale ngoba uzathola ukuthi uhambo olunye lokusuka endaweni enjengasebhinga umuntu ezobamba kobulawe lapho kule muli phezulu phezulu ukuthi azozokambaa ukuthi abuyele elinye njalo sokuyi-3 umbalisi njengasenelisi ukuthi akhiphe imali yokugada asale le mali yokudla.
Libone ngani uhulumende uzalalela isikhalazo zenu yini njalo liyathemba ukuthi imali yokuthi ayiholise ababalisi ngabe layo? Sibone ukuthi ilizwe lonke nje libhekane lobunzima kumnotho welizwe.
Thina isifiso sethu ngesokuthi basizwisise basilalele babona ukuthi thina sisekufuna kodwa sifuna ukuthi siyekele imisebenzi siyabantwana bona kodwa sikusiyalela thina njalo asikwazi kodwa sikhanyelele ukuthi uhulumende asizwisise ngezikhalazo zethu ngoba lathi kuyasizimela kodwababahle.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Sukweluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North, kunhlanganiso ye-ARTUZ elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazana. Siziphetheke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba silethaya elidala uChris Gande.
Alinga lithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa noDokotela Duduzi Wencube owenhlanganiso ephathisa abasakhulayo ethiwa Youth Matrix. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabona.
Ya, ungasitshela ngenhlanganiso yenu lei iThe Matrix ukuthi ngeyani kahle kahle inhlanganiso le?
Okay, inhlanganiso yethu iThe Youth Matrix yinhlanganiso ephathisa abancane aged 13 to 25. Siyaba empower siba equip ngama skills abangasebenzisa empilweni ukuba bazikhuphule, abangasebenzisa ukubana bathole imisebenzi like ama employability skills, lokuthi nxa si identify abangabe bebancane kodwa bengathi balama entrepreneurial skills siyabaphathisa ukubana bavule ama business, njalo abangathi balama challenges njalo siyabasiza ukubana bathole usizo oluqondileyo ukwenzela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye athole ithuba empilweni engazali phandle.
Liphathisa abangapi abeZimbabwe kumbe khona ngapho kuphela kweLengilandi?
Saqalisa eUK kodwa iaim yethu ukuthi siexpand siye emazweni athile. So into esayenzayo saqala sakha imodel esayabona ukuthi iyasebenza internationally eyokuthi siza abancane sayakhela ngapha eUK. So imodel le sithese siyakhile yasikhanya iyamukelwa sibili ngoba eZambia bayamukela bayayifuna, eNigeria bayayifuna, eUganda bayayifuna, eZimbabwe bayayifuna, but ngesikhathi kufanele sihambe layo kwakuyisikhathi kutshintshwa uhulumende, so sabona ukuthi kwakungaso sikhathi esifaneleyo ngoba kwakulokuxokozela okuningi, but ithemba lokhu lesifiso sikhona ukubana siye fikisa lati khona ngali support, but abase UK abeZimbabwe bayalufikelela loluncedo.
Akusichazisele ukuthi asithi ngingokhulayo ngifuna uncedo lokuqalisa ibhizimusi ngingayenza njani?
Siyakhangela indawo lapho khona, siyazi imithetho yakhona pho kulelo lizwe ukubana ngoba indawo ilizwe ngelizwe lemithetho yayo ekuqaliseni amabhizinisi la kuregister lani lani, njalo bese sikukhotha ke sibona ukuthi i-chosen area yakho iyo yini area ehambelana lawe, njalo iyo yini area ololwazi ngayo, njalo yi area opassionate ngayo, njalo sizama ukuzwisisa ukubana vele okwenza ufuna ukuqalisa i-business ku-area naleyo kuyini, luthando lo into yakhona, lulwazi kumbe nje ubone ithuba lokuthi wenze imali, bese sikukhotha ke ngendlela efaneleyo according to ama findings ethu.
Lingaphathisa umuntu ngemali esingathi ngesilungu maximum enganani?
Nxa umntwana ese UK kule ndlela eziningi ezokubana bathola imali, kulama funding i-government ayawafaka eceleni ukuba bancedise abantwana njengoba kulamsebenzi kwezindawo, so ukuthi bathi abanxa bekwanisa ukuthi bavule ama-business, so kulama government funding, gula ma grant. Then amanye amazwe akula ncedo olunjalo, particularly Africa. So thina silama grant esiyawafaka ndawonye njenge-organization esawa-accessela abancane bakwamanye amazwe siyabe sibona ukuthi balama skills anjengawonawo. So siyakwanisa ukuthi nxa kuyukuthi sibona kuyi-business esibona ile future, sibona ukuthi i-business ekhaliphileyo, siyakwanisa ukuthi sisupporte ngemali lapho as well as i-training.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli. Lingasilandela imisebenzi yethu ku-www.theyouthmatrix.org.
Gobo Facebook, labo Twitter ke?
Lakho yi-The Youth Matrix konke ndawo.
Sibongile kakhulu.
Loge ngudokotela Duduziwe Ncube ebesiqoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo namhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League, iqembu leMushowani libhaxabule eleTriangle United nge-3-1. Yada 3 Manika Diamonds 3, Telone 0, Echapungu 0. IHerentals ibhaxabule iBlack Rhinos 3-0.
Just find it pretty, see it fly. Just find it pretty, yeah. It's cherry, I'm a kind of cherry, I go. It's cherry, I'm a kind of cherry, I go. It's cherry, I'm a kind of cherry, I go. It's cherry, I'm a kind of cherry, I go. All desires, yours do not exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, ever sex, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go.
With a head in my head, everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic. I got me an upgrade, but bring out my exes. If I like it, it's easy, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go. You cherry, I'm a kind of cherry, I go.
Icherry yami ngomsisi K ehlabela ngikamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. omunye wabalichumi lanye ababotshwe ngevike edluleyo phezu kodaba lokutholakala kwengwane zamapholisa. Umnumzana Tafazwa Hilton Tamangani ufele entolongweni yeHarare Remand Prison ngemva kokubhacabulwa ngamapholisa. Abesifazana bemaphandleni bakhala ngendlala lokusilela kwenhlelo zentuthuko. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.